ubulawa iproblem yakhe kakhulu ayisikho ukuthi ngalazi ngawo lapha ngathola khona amanzi kodwa iproblem yakhe ukuthi amadamu akhe kawagcwali. That's number 1. Number 2 silalokhu okuthiwa yi non revenue water, okuthi ukuthi amanzi esiwaklinayo siwapompe ayalahleka engakafiki ezindlini. Yinkinga ngoba khathesi non revenue water yethu ku 52%, okuthi ukuthi ungapompa asithi 10,000 liters yamanzi sithi wasezindlini usiwaqinile, about half of them, over 500,000, ayalahleka endleleni. So sisuka sibe worried nxa abantu bekhanya besiba lamacebo amahle angalungisi iproblem, ngoba khathesi icebo elikumele libe khona ukuthi silungisa njani non revenue water. Ilicebo lakuqala eliqakathekileyo esithi immediate. Then icebo lesibili okumele sibe lalo ukuthi senzani ukuthi amadamu kaBulawayo agcwale, ngoba ungananzelela amadamu ethu ahlala eku around 50%, 52%, okuthi ukuthi amadamu ethu singalungisa ukuthi agcwale, amanzi sizahlala silawo. Okwakhathesi yona le ibhophoma yona leyo ungayikhanyela okukhulunywa ngayo, layo ikucatchment area yona leyo elamadamu angagcwaliyo. So umbuzo wami uhlala usithi okuzenza leli lona ligcwale, okwenza lawo amanye engagcwali kuyini? Ngoba ungananzelela lona laliphansi lawa aphezulu, and indawo lapho elikhona yona le indawo esithi thina isilinyazwe ngomakorokoza benza ukuthi amadamu ethu engagcwali. That's the problem number 1 esilayo, and kasiboni umuntu okhuluma ngakho khonokho. Yikho sicina sizibuza ukuthi indaba yebhophoma izosilungisela iproblem yethu kumbe into yabantu nje abazama ukuzenzela izimali ngendlela eziphansi. Then into yesibili asikhangele indaba yamanzi ukuthi azaba yimalini, ngoba ibhophoma leyi phela i-onwa yi-private player, okuthi ukuthi khathesi nxa ukhangele indlela esipompa ngayo amanzi, wona lawa amadamu ka-city council bayabhadala izinwa. U-city council uyabhadala izinwa, asuke lapho u-city council atreat-e amanzi, abe sehlanganisa iy'ndleko zona lezo zombili, abe sengibhila mina njengomuntu onatha amanzi endlini yakoBulawayo. Khathesi kungaba le bhophoma kutsho ukuthini? Umnikazi webhophoma phela laye uzaqala abhadala izinwa, then abesethengisela i-city council, then i-city council ibisi-treater, then ibisiletha kimi, okutsho ukuthi sokule bantu abathathu abakhona aba-involved emanzini lapha, and omunye wakhona ngu-private player odinga ukwenza i-profit. So amanzi kawasoze dure yini eqinisweni ukuthi amanzi asezadura kakhulu kulalokho akade sikubhadala khathesi. So ngaleso sizathu ibhophoma ayila solution kithi, angiboni mina iyisolution ezosinceda njengabantu bakoBulawayo ngezizathu lezi engiziqambileyo.